Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempelaviki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini, 12%, njalo balutshwane kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lakwezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla le-ZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lapho ikwazi ukuthi akulamuntu encintisana layo. Isikhiphe ke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe. Yikho ehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio yezanu, kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele. Nguye ome eqiniseni njalo ome labantu. Inkundla ke enkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu, aphume ke ama-decisions amakhulu esizawachazela ilizwe ukuthi hayi ngemva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwani usuwenziwe, sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly, sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela i-ZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by-election alukaze vele lwaba lamanamba amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo eyokuthi khona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi khona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa sithi siqhathanise lama-harmonized general election. So yikho okwenzakeleyo, impumelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana adof ama-seat angu-9 adevotelwa, sithethe ayisikhombisa angu-7, amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho ke yikho okukhona, yikho esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwelakithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by-election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe yi-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyezanu eyazala i-coup eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi izanu ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela izanu ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi izanu ingawini, nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono izanu iwine, then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho? Ngoba sasizwe kakhulu abantu ba-CCC besithi khona abanye abantu bayizanu, but sibona abantu be-CCC abayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela, ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni i-constitution kuphela. Kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizweni, Yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe. Abantu kabaselayo iconfidence la kuyo i-CCC yona leyo inezimatches la kuzana abantu bengalayo iconfidence. Ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge-1000 votes MP kuyayangisa lokho.
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edale lePhalamende ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.